Iningi lezakhamizi lithi izifuyo sezihamba imango emide ukuyanatha okudala ukuthi zitshontshwe kumbe zilahleke. Nangu umnumzana Zwelithini Gabula oyesteze kwana North.
Yingozi esesilayo ke kathesi ukuthi amadama asegcibelekile asefuna ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi enelise ukuthi agcine amanzi. So kuyaswelakala ke inhlelo zokuthi amadama lana avuselelwe njengalokhu phela imizi ingazake ithuthe ilandele ama new dam sites. Kodwa ke ama dam sites wona la khona yiwo kumele alungiswe abenelise ukuthi agcine amanzi.
Goma labe kezi lakho bakhala ngodubo olufanayo kuthi umnumzana Finish Ncube
damelisa lamanzi angani asangcono infila dam lawa amanye amadamu amabili ngibale kakhulu ingoniwa ayisela manzi malutshwana kakhulu amanzi okungawukuthi amalanga nalawa nje kungaqeda iviki izulu lingananga izifuyo zizaqalisa ukubanjelwa laphana ngoba sokuludaka ngikhuluma akhona amadonki atholakala ebanjiwe laphana edakeni lolo.
Unkosikazi Matilda Dubo ohlala insiza uthi izifuyo zithwele nzima kungakho badinga usekelo lukahulumende ukuze kukhitshwe inhlabathi egcwele emadamu.
Amadamu asecitshile elakithi selicitshile sibi akusela amanzi. Besicela ukuthi njengesigaba uhulumende ndenga uyasigubhela amadamu la asegcibelekile. Siyakunxusa uhulumende ukuthi kasincedise kunaleyo ikakhulu idamu lakithi ngapha emfelabuso elinye kuthiwa yimaputi.
Isakhamuzi emawani umnumzana Gabriel Moyo uthi izifuyo sezibanjelwe emadamu lapho zisiyanatha.
Nxa izulu lingabe lingananga kuyaphela inyanga naleyo kuyabe sokukube emadamu la ngoba hhayi ezifuyweni sokurongo silamanzi kasisela akasekho sibili amanzi akusela ukudla bekusesekhona manje ukudla lakhona nje utshani nxa bomile kuyabe futhi inkomo zidle zinathe.
Ngaphandle kwamadamu asethile izakhamizi emangweni yasegungwe kuyo lasemathulungundu zilokhu zikhala ngamadamu adilizwa lizulu kumnyaka emhlanu edlulileyo alokho engakalungiswa. Izikotsho ezikhona lazo zibikwa sesandelwa okudala ukuthi ziphelela ngamanzi kwezinye izikhathi. Isikhulumeli sogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority Zinwa unkosikazi Majori Manyonga kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo samadamu kulesi sabelo. Kusenjalo umbukiso lonyaka weMatabeleland South Agricultural Show uqalile izolo eGwanda emalutshwana amankampani abukisayo. Umgcini sihlalo walombukiso umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya uthi umkhuhlane weCOVID-19 uphazamise kakhulu amalungiselelo abo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.